Ekuqhubekeni kokukhwela kwentengo ezitolo lokusilela kwemali emabhanga sokule mibuzo ethi kanti vele uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uzenelisa yini uqeda indubo ezihlasele ilizwe. Uhulumende kamnumzana Robert Mugabe wayehlala engothi ukukhwezwa kwentengo lokusilela kwempahla ezitolo kubangelwa yilabo abafuna ukumgenqula okuthiwa yi-regime change ngesilungu. Kodwa osekumangalise abanye ngalesi sikhathi ikuthi uhulumende kaMnangagwa ubeyamukelwe ngezandla zombili ngabamazwe angentshonalanga. Kodwa wona umnotho uqhubeka usiya nganxele. Wayengumkhokheli wenhlanganiso yezisebenzi i-ZCTU, umnumzana George Nkiwane uthi intengo yezitolo iqhubeka ilokhu iqansa njalo le mali emabhanga ayitholakali lula.
Imali ayikatholakali baba, lokhu ihlupha. Imali ihlupha, amabhenki ayabefuthe banike $50 a week, amanye nawo $50 a week, amabhenki ayabengiwonike $300 a week. So imali hayi, imali ayikatholakali. Ifuweli khonapha sesiya kuamanye amasebenzi bekhala ngokuthi ngani ungafuna ukuthi wayiphi bathi hano, i-internet ayisebenzi.
Abanye sebesenza ukuhlala besemizileni yamabhanga ingxenye yempilo yabo. Ingcwethi ecubungela izomnotho umnumzana Bhekilizwe Bernard Ndlovu utshele iStudio 7 ukuthi amazwe awentshonalanga akhanya esebophe izamba esamelele impumela yokhetho oluzenziwa njengendlela yokubona ukuthi kungathathwa nyathelo bani kudaba lokuphathisa iZimbabwe.
Sengisa lokhu okukhulunywa ngabaningi abakhangela phambili abazinyathi, njengoba Ndebele sithi inyathi kuzwa kwaba phambili. Kukhona abakhangela phambili babona ukuthi into longazi uyenze ayisoze isize. Kukhona omunye wakwathi yena ungathi ungaphansi kwesihlahla se-orange udobhe ipintshisi, ungacabanga ukuthi lipintshisi elisizeleyo lelo orange. So kukhona okufuze kwenzakale, hhayi ukuthi kutshintshe ifesi yomuntu, ukuthi kube nokutshintsha kwezinto ungathi isilunga ama-principles awe-economics awentengo awevalu yemali le availability yemali. So lokhu is not wishful, so ukuthi siyakufisa kuphela, yinto okufuze phutha kuhlanganiswe kuthunganiswe lokhuyana kuthunganiswe lalokhuya bese kuzala lokhuya. So ngeke uthi wena uza kuba letanda kungazange kube lekhude. Imali eZimbabwe ayikho, abantu abathengayo izinto abazithengayo bazithenga kanzima ngokudula. Ngeke ucabangireke kumbe ufise ukuthi bathi bebona bese bebuyabephonga ukuthengisa nje kalula. So ngama-principles e-economics asesebenza against ihulumende kaMnangagwa. And uza kubona ukuthi noma kwaba le-excitement uma beyokuqala i-meeting leyana eyenzwa ngobidi labodewa lalo uChamisa, yavusa amehlo awe-west ukuthi ithi yona really senze into e-right lapha. Ithi-ke sibone senze le okuthiwa yi-wait and see.
Abalezihlobo labangane kwele South Africa sebephila ngokuthunyelwa imali lempahla ngenxa yokuqonga kwentengo ezitolo zeZimbabwe. Esinye isizalwane seZimbabwe esihlala eJohannesburg kwele South Africa, umnumzana Cassius Jesus Manampofu uthi abanengi bathumeze impahla eZimbabwe ngenxa yokuqonga kwentengo ezitolo kulona leli ikhefu lekhisimusi.
Ukudla sinika kulaba abasiphatheli ukudla, laba abasiphatheli impahla zemazi yekhaya sibathi ngamalayitshalakala khona nje bayadula kathesi njengoba isikhathi sekhrisimusi laba bathi isikhathi sokudla. So leso uyathenga impahla ye-2000 laba uthathe 2000 ngalo, kodwa sina option esingathi siyenze kuyathena langaphakathi esikhathi somnyaka. Uma kuphakathi komnyaka abaduli kangaka manje kathesi akukhulumeki labo ngathi yakhala bazwe bethi hayi yekela ngoba vele bakwazi ukuthi babhizi njalo bathi bona isikhathi sawuthi labo bakwazi ukuthi ukudla khonapho. So kunzima lakithi ngabona kunapena esingasiyenze, sothenga sosacrifice ngoba isikhathi sakhona uthenge khonokho ngendlela othenge ngayo ubhadele ngalo imali ukuthi khona ngalo ngokuthi uthi mina ma wena uthenge 2000 eshopu mina kangeni kuphezu othenge ngayo mina ngile ndlela yami lami engithatha ngayo, so ubhadala leyo mali akunaplani kodwa impahla hayi abantu bathengile bathumelile ekhaya.
Umongameli Mnangagwa uthi ilizwe leZimbabwe livuliwe amasango okwenza ibhizimusi yikho ekhangelele ukuthi kuza kuba ngcono. Kodwa amazwe omanyano we-European Union kunyele le Melika elokhu emadolonzima ekuphathiseni uhulumende wakhe.